Ibandla lezanu-PF lisola okwethulwe edalele House of Lords kweleBhilithane lapho kuhlaziwa isimo sezombusazwe lokwephulwa kwamalungelo oluntu eZimbabwe. Kubika intetho lezindaba yeStudio 7 u-Ezra Jesus Banda.
Into enza ibandla leli lathukuthela kangaka yinkulumo kalo John Oz ongomunye umgcinihlalo wekomiti yamalunga ePhalamende eBhilithane ebona ngendaba zeZimbabwe. Yena utshele idale le-House of Lords ukuba uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa uqhubela phambili ehlukumeza uZulu. Lokhu kugcizelwe ngumphathi ntambo obona ngamanyana wamazwe abuswa eBhilithane e-Commonwealth, umnumzana Patrick Stopford, othi eleBhilithane likhathazekile ngodlame olwenzakala eZimbabwe, ngakho-ke uhulumende kaMnangagwa kumele akumise konke lokhu. Umnumzana Togarebi Pupurai, lilunga ledale lephalamende engu-chief whip njalo elilunga le-central committee kubandla leZANU-PF, uPupurai uthi akula bufakazi okukhulunywa ngeleBhilithane.
I never expected that a war member of parliament can debate in parliament using social media as a source.
Akukaze kufike engqondweni yami ukuthi ilunga lephalamende lingacubungula udaba olungaka beluthatha emakhasini okuzilibazisa e-social media. Ukulambela ukucubungula iZimbabwe okwenziwa nguLord Oates kumele awekele eleBhilithane, kumele lingadakwa. Kuqakathekile ukuthi bafune isiqinisekiso.
Uya phambili umnumzana Pupurai ekuthaza ukuthi eleBhilithane alitshene leZimbabwe.
We are not a British colony and we don't need people whose history is littered with crimes against humanity to play referee.
Thina asisabuswa iBhilithane njalo asifuni abantu abalembali engcolileyo eyokuhlukumeza abantu babe ngunompembe kwezombusazwe wethu. Inhlanganiso yezombusazwe entsha ekhokhelwa nguChamisa asophathi le yinhlanganiso yezikhiwi ehlala isenza udlame ebantwini abamsulwa beZimbabwe. Lokhe labunjwayo leli bandla.
Omunye othisekayo inkulumo yeHouse of Lords ngosaphethe isikhundla semgcinihlalo weZANU-PF eBhilithane umnumzana Xavier Zavare.
It's very embarrassing, probably shameful, to see somebody who is highly regarded as Lord Oates in the House of Lords standing up on disinformation.
Kuyayangisa njalo kuluhlazo ukubona umuntu ohloniphekayo njengoLord Oates endlini yeHouse of Lords esukuma ngembiko engasiqiniso ephakulula amanga azwayo ezama ukukhuthaza uhulumende wakhe ukuthi afake izijeziso zomnotho ezetheswa ilizwe leZimbabwe.
Kodwa ilunga le-Citizens for Change Coalition, CCC, umnumzana Abednego Bebe uthi liqiniso likhulunywa nguhulumende weBhilithane.
iZANU-PF yaziwa ngokubulala, yaziwa ngokuhlukuluza, yaziwa ngento zonke ezimbi. Yibo ababulala uMbongeni Ncube. So lokho kasikudingi, kasikuphumputhi, akuphumputwa mbani. Kuyatshengisa nje ukuthi thina eZimbabwe lapha sibuswa iziwula. Even the SADC iyakwazi ukuthi izalo izikhiwi izigebenga ngabantu ababulalayo, ngabantu ababi. Babulele abantu, igazi balichithile, sebechithe lomkhono welizwe.
Abomanyano wemazwe akuzwekazi le-Europe awe-European Union EU ngenyanga ephelileyo baqhelise isikhathi sokusebenza kwezijeziso zomnotho ezetheswa ezinye iziphathamandla zikarhulumente weZANU-PF lamabhizimusi adlelana lebandla elibusayo besithi eleZimbabwe alikathali lo mkhuba wokuhlukuluza abantu lokwephula ilungelo loluntu. Kukanti eleBhilithane lona eselaphuma kumanyano we-EU alikatsho lutho ngokuqhelisa isikhathi sokusebenza kwezithezo zomnotho lezi lonyaka. Ligcine ukwenza lokhu nyakenye. Ngimele eStudio 7 eLondon, igama lami nguEzra Jesus Banda.